Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga blessing ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ati sifolani ngasebenzela imoto yami, wathi bulalo ngobani imoto yami, ngathi ibule ngabantu bona abagqoka izigqoko zezana. Wabona ngathi stupid mthengisi. Wabengishaya, wasaqesa ungumisa phansi, uqesa ukuthi bengigiqe, bethi run. Bethi run aphansi. Sayi, ngikhuluma sengiyafuthela ngemzimba.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections.
Okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze ukuthethe ukuthi ufuze kube lobani, akuavuzanga kube lobani, ngoba uthi yena avuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuze lenjani bephatheki.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazwe weGukurahundi. Kubotshwe abafundi abayisithupha bekolishi leGreat Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo ku-Ward 2. Abanye balimele kumangalisayo kwathi omunye wesifazana obevela thengisa impahla yakhe uhlaselwe ngabantu laba nxa ebatshele loba ebatshele ukuthi akekho kwezombusazwe. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Omunye wabalimele kakhulu ngemva kokutshaywa ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF laba ngunkosazana Sinikiwe Dube.
Bengisezitolo e-2D2 abantu laba bafike belolaka behamba ngemota zezanu. Omunye umfana wathi ngimkhangelane wangihlaba ngempama wangikhaba. Balandela abanye baqalise ukubatshaya bejikijela ababalekayo. Sele ngiphuma igazi ngamakhala.
Unkosikazi Mayibonga Nkomo uthi ulokhu lesithuli njalo usehlalela evalweni.
Engikubonileyo kunzima ngisaba lakhathi esingibone ngani bazaphenduka. Sitshayiwe hhayi okokudlala. Thina besincedisa ukukhampeyina sifaka amaposta kodwa lezi doti zasitshayela ukuthi we support CCC. Naba ngitshaye ngamatshe enyawo endiqwini.
Unkosikazi Gugulethu Ncube bamdinde bamlimaza ehamba nomntanakhe babulala le moto yakhe wazama ukucela ukuthi bamzwele.
Ngabe ngilanda omunye sithi ngumuntu omdala sithi babashiwa sengilohlupho. Bathi lo hlupho lwani ngoba vele kasengikhala khona. Bathi hlupho lwani ngathi bembulaleni imoto yami, wathi bulalelwe ngobani imoto yakho, ngathi ibule ngabantu bona abagqoka izigqoko zezana. Wabona ngathi stupid mthengisi. Wabengishaya wasaqesa ukungumisa phansi, uqesa ukuthi bengigiqe, bethi run. Bethi run aphansi. Sayi, ngikhuluma sengiyafuthela ngemzimba. Bathi angithengisisa ukuhamba, thina sihamba sayaliye impweni uzophetha usithengisa na wagqoka into eyiyela.
Umeli wenkulumane edala yephalamende umnumzana ucacaphulu obenguye ophethe uhlelo lokukhankasela ibandla le-CCC ukhetho lwangomgqibelo ozayo uchasisa ukuhlaselwa kwabo.
Sesilungisa khona indaba yokudeploy ama-election agent. Sizame ukukhulumisana labantu bezani ukuze bangatshayi abantu. Ngemva kwesikhathi basitshaya kakhulu, besitshaya ngamatshe lezilengodo lamashamboko, bekule shamboko engiyibonileyo laphana kuyitshaye omunye wethu kakhulu. Mina-ke ngibe nenhlanhla ama-injali zami ngilimele isandla, ngalimala nonyawo lapho engijaye khona imbokodo lapha eceleni ngaphansi embanjeni lapha engijaye khona ngogodo.
Isiphathamandla seZanu PF koBulawayo umnumzana Emphas Mashaba uthi uphulu nguye ohloze intsha yaleli bandla ebikhankasela ukhetho oluzayo.
bebekhambile belesixwayiso sokuthi khona baye campaigner ngokuthula. Akula instruction aba iparty eyinikayo ukuthi behambe bekwenza udlakela. Kodwa kumangalisayo ukuthi sibona uphulu enguyo elanda ukuya bahlokoza abafana bezimele wazi kwafika siyakuyakhanya njalo futhi kuvideo lapha sebemlanda bona besithi hayi nxa ufuna ukubuya buya kambe umuntu okuthiwa bamblokile uyathiwa buya kumbe yena nguyade ebloke abantu.
Ummeli wewange Central umnumzana Daniel Monokele obencedisa ukukhankasa uthi usinde ngesikhala senalithi wangena egosini labanye watshele mota exoshaniswa ngabezanu PF laba njalo uthi akulakhetho oluzakhululeka eZimbabwe enxa budlwangudlwangu bebandla elibusayo.
It's clear that the people just like those in Bulilima are very unhappy with ZANU PF and are willing to vote for change. So ZANU PF realizing that it might lose like it did last month in Mbulilima, it has decided to resort to violence to intimidate voters.
Isikhulumisa amapolisa eZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amabandla lawo amabili aphanike udaba lwabo emapholiseni ekhezi njalo basacubungula udlame lolu.
We are conducting investigations in relation to reports of political violence and assault which we have received from both ZANU-PF and the CCC members.
Ukhetho lwawathu ematobo langomgqibelo ozayo kukhethwa ukhansila omutsha ozathatha isikhundla sikamuyi umnumzana Tom Moyo owayengowebandla leZANU-PF. Abancedisayo nkosazana Sindiso Ngwenya owe-CCC, umnumzana Libert Nyirongo weZaphu loFredrick Suwela weZANU-PF. Ngimane Studio 7 ngapha ematobo, igama lami ngeza Jesus Banda.
Kunjalo nje ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lezinye inhlanganiso ezikhangela ngokuqondiswa kokhetho ukuba zizokhangelisisa isimo esiseZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023. Linkuthazo yenziwa ngemva kodlakela olwenzakaleyo lokuchaya kwamalunga aleli bandla eMatobo South izolo lapho babe lomhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwama-by elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli se-CCC unkosazana Fatsai Mayere uthi ibandla lakhe likhathazekile kakhulu ngodlakela osolusenzakala elizweni olokuhlukunyezwa ukuchaywa lokubhidlizwa kwempahla yamalungelo ebandla leli. UMayere uthi njengebandla baleqiniso ukuba ibandla leZANU-PF lizama ngazo zonke indlela ukuba ukhetho lomnyaka ozayo lungabi ngolukhululekileyo njalo ukuba amalunga e-CCC aphange alandele leZANU-PF. Uqambe ngamabizo umnumzana Moses Langa ongumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleleni South lomunye wenkokheli yabatsha kuleli bandla kobulawayo u-Admire Maskati njengabanye abajojozele udlakela olwenzakale eMatopo. UMayere uthi uyadanisa ukuba loba nje udlakela lolu lutshelwe amapholisa ehlulekile ukubopha abantu laba esithi kabala mafutha emota okuyababopha.
International supervision, if it means calling the UN to supervise, including long-term monitoring to ensure.
Umongameli Jamisa uthi kumele kube labe-United Nations ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni ngomnyaka ozayo.
Okugcizelwe ngumsekeli wakhe umnumzana Gift Ostalo Siziba othi kumele kube lokucubungulwa ugatsha oluzimeleyo ukuze izehlakalo zodlakela ziqedwe elizweni ukhetho luka-2023 lungakafiki.
Njenge-CCC silokuhlukunyezwa kakhulu ngendaba ke yokuhlukunyezwa kwama-members ethu eMatopo ku-by election okutshengise kubani ZANU-PF isiyesaba ukudliwa ukhetho oluzayo ke ku-ward 2 eMatopo. Yikho sebesebenzisa i-violence nxa babengakhangelanga ukubana sizawina eBulilima. Lokho ke kuyi-signpost yokubana lapho esiya khona ku-2023 kulobu nzima mayelana le ndaba yodlame lodlakela on the part of ZANU-PF engasela ke support. Bona ke ikho sebesebenzisa ke indlela ezijeneyo bevala imigwaqo sesihambe ke NPRC leZimbabwe Human Rights Commission sikhangelela ukuhambisa incwadi zethu zokurekhoda our displeasure ngendaba yeviolence. Njalo ke siza ku-African Union labo sadiki
ingcishi kwezembusazwe umnumzana Chenisani Ntunga kwa uthi udlakela oluselizweni kumele luphunguleke esithi lulakho ukuphazamisa ukhetho luka 2023
kwami kungaba nzima ukuthi ngithi ukhetho oluyabuya ngumnyako ozayo luyabe lubungela uChayana maso uqale ngalesi sikhathi kutsho ukuthi lapho esiya khona kunzima kumele sinanzelele lathi ukuthi izanu ubuntu bayo ayizimiselanga ukuthi icine ingasela iyungasiyo yiyo ebusayo kutsho ukuthi kuzasetshenziswa zonke indlela kungaba yikutshaya abantu ukubopha abantu ukuthi izani lokuyihlalisa esikhundleni.
Abebandla lezanu PF bathi izehlakalo zodlakela ezenzakala elizweni akazilani lebandla leli besithi labo abalokwenza lalokho kumele bemangalelwe emapholiseni. Okhokhela abatsha kubandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Munashe Mduza uthi ibandla lakhe kalikhuthaza udlakela.
Ukhetho luka 2023 lukhetho olungachiyananga lolunye ukhetho sabalala eZimbabwe. Siyananzelela ukuthi ukhetho luka 2013 luka 2018 akuzange kube lobudlwangudlwangu kumbeni city violence kwelakithi. Sikhangelela ukuthi njalo sesiya ku 2023 singabi lodlame, singabi lodlakela esilubonayo ngendaba zombangazwe kumbe zombusazwe. Thina kwebandla lezanu PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyati uthe amapholisa azakwethula umbiko ngodlakela oluselizweni obe ungakaphumi ngesikhathi sokuya emoyeni. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleni South kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ngempelasonto osokutsheza kamuzithi Thebele. Abasekeli be-CCC babikwa bebekade bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho izolo belamalunga edayela ephalamende umnumzana Daniel Molokeli lomnumzana kucacaphulu waxotshaniswa ngamalunga ebandla lezanu PF ngemva kokutshaywa kwabanye bedabulela abesifazana izembatho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma loZulu ngombhuqazwe weGugurahundi. Umnangagwa owethule lokhu esigodlweni sikamongameli kobulawayo uthe uhlelo lolu luzaqala kunsukwana ezilandelayo. Umnangagwa wetheswe umlandu wokuba ngomunye walabo abaphatheka ngombhuqazwe weGugurahundi. Uya kuphika lokho esithi kazange aphatheke ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000, abafela ezandleni zeGugurahundi eMathebeleland lenkabazwe yeleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Umnanga ukhona kobulawayo kuthuthe uzolontsha i-document wathi izinduna kazikhambe ziye kulungisa, kodwa mbona ngazathi uma silandela inkulu kamnyaka Mnanga kusukela ngo-2020 kudale sithi wathi i-NPRC kayiye kwenza, wathi izinduna kaziye kwenza kade sesiku-2023, kodwa kuhlala kuthiwa kuyayenziwa akulanto esiyenziwe ebambekayo. Kade sekuthiwa izinduna kazinjani aziye kwenza ukuthi iqalisa ngolesi ngaka akula time frame. So mbona ngazathi into leyi ngowami umnakano ukuthi uziyambi ziyambe uto efika le wambuza ngakho program yokuthi ku-create an impression yokuthi kulento elungiswayo kunganto elungiswayo. Nokudelela nje izinduna ngokungahlalubiza izinduna usuzenza
abantu bezana ukuthi mthokotho mthokotho umuntu lento yakhe ukuhlukumezayo politically ubiza zona ezescapegoat ubona ngazathi kwakwenzayo
wena ubona ngazani kumele kwenziweni ngodaba lolu
okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze ukuthethe ukuthi kufuze kube lobana kuhafuzanga kube lobana ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuvele njani iphatheki yena okokuqala futhi ukuthi sizibuze ukuthi ngesehlakalo leso wayeyini njalo ama-victims afunana ngoba uma silungisa into leyo fuze sizwisise ukuthi fuzele i-bottom up akufuzanga kube yi-top bottom ukuthi umuntu ophezulu especially ongani izandla zakhe lazo zicinga igazi legugurawundi ebese siba nguye othoyo ukuthi uzibane kufuze be khona uzibane akufuzange abe khona okokuqala it is the state that must resolve that that's true but at the same time i-state yiso phela esabulala abantu so yikho kudala i-confusion ngatela ukuthi i-state kasisoze sabuya sizoba yiso esithonisisa indawo icala esike lihlenzileyo yikho lapho okunoduba khona so yikho kuqakatheke ukuthi abanye abantu kuyobuye besincedise ukuthi sidile nodaba lolo ngoba anti sikhuluma ngohulumende uhulumende okungabulala abantu okwafuze ebavikele uhulumende nalo wabulala abantu ngaphonge kovuka overnight engazange waconsult ama-victims ama-victims athi ukuthi ayi sibe-confidence lawo ngabona kuvele sekukhumbule dube ukuthi ngo-20 ngesikhathi kusakhe isisekelo ama-victims ayekucacela ukuthi abala-confidence lani nohulumende ekobethe wafuna an independent commission but esakuna siyakulani ngu-Emerson Ndozibuyeleyo lapho wasuke wahlanganisa izinduna wathi kuhambani bekhuluma nabantu akula time frame ukuthi kuqalwa nini nokuthi kuphuthwa nini.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF.
Mina ngibona ngathi konoko osebenzakele yikho vele okumele kungabe kwaqala ukwenzakala nakudala udaba lolu luqondile nxa lubanjwe izinduna ezemtambo ngoba phela yibo abaphethe usiko lethu njalo yibo abaningazi besigaba labaningazi babantu futhi abesigabeni sona leso lapho kwaba nokuhlukunyezwa khona ngakho mina ngibona ngathi akuqondile sibona izinduna zikhokhele zivula kucithungulwa ngoba abantu abanizduna ziyahamba ziyovulele phansi zisebenzisa ishitimente ekhona yaboshabhuku kusiya phansi kuzofike ekucineni ukuthi udawo lolu lubambeke kuhle sezibuya zona sezilento ebambekayo evela kuZulu okuyiyo indlela eza kuthi uhulumente ubesengenela ezobamba ngendlela eyayiphume ngakho ivela phansi kuyela laba abantu abahlukumezwayo so yindlela vele okumele ubana ngabe ihamba ngabo from ekuqaliseni ubana izinduna kazithathe zibambe konke okufunwa ngabantu sezikubisa ke kuhulumende ayisiyo nto yepolitics uyakuningi zamukrestarani akudingi futhi izamuphakati akudingi umthwakazi phakati akudingi thibusiphakati kudinga izinduna eziyizo abanikazi zabantu nomdabu wethu sezibisa ke kuhulumende onguye-ke osezakhangela ukuthi kuna izifiso zabantu zithini ekulungisweni khonokho.
Ye siyabona njalo kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga asondele edabeni lolu ngoba cabangela ukuthi phela laye ulesandla kugugurawundi la ungathini ngakhonokho.
Umongameli Mnangagwa nguye phela umongameli welizwe nguye imhloko kahulumende yena le abantu abasekukhalaza kuyo phela so lingabe engasombeli oseza kulungiswa kuyabe sekungubani futhi abona yibo kuthiwa yikuziphica yibo nje mina ukuphatha kuhle kodwa lolo ukuthi induna zibambe lomsebenzi ngiphume lalokho okufunakalayo phansi bese zilisa kuhulumende umongameli osengena khona ngikhona pha yena asiyongakuya phansi kuyadima ukuthi yena ukhulula labantu ukuthiwa hayi induna yizo ezingakho noko sezibisa ukuthi abantu bathe nxa abantu bethe kuthi hayi sifuna uhlawula ngeenkomo ezimbili yikho lokho abantu bathi hayi sifuna imbuzi ezintathu yikho lokho abantu bathi hayi sifuna amakhodi yikho lokho kodwa kuvela ngaphi ebantwini kusuke ngezinduna sokubuya kuhulumende uhulumende abasethiwa nguye-ke olungisayo njengezifiso zabantu.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 okobulawayo. Kubotshwe abafundi abayisithupha abekolishi le-Great Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo kuziphathamandla zalelo kolishi. Omunye wababotshiweyo ngumgcini isihlalo wenhlanganiso emele amalungelo ezifundo zamakolishi eZimbabwe National Students Union ZINASU kuleso siqinti umnumzana Courage Musachagara. Abafundi bakhala ngokukhuphulwa kwenhlawulo yezifundo ngesilinganiso samakhulu amane ekhulwini 400% amaviki amabili edluleyo. Babikwa bathebe sithi bayazama ukunikeza iziphathamandla leyo ncwadi bahlangabezwa ngamapholisa ohlangothi lwe-riot ababizwa ngokuthi ngorobayi. Kwabotshwa abayisithupha bayavalelwa enkambeni yemashwingo Central Police lapho abakade besamelele uncedo lwamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bernard Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolishi iZinaso, echasisa kabanzi ngalolu daba.
Bese kule maviki amabili Great Zimbabwe University ikhweze school fees and ama-students abafundi bese betshengisele ukuthi abajabuli ngaleyi mali esifakiwe sifuneka esikolo. So njenge-union thina besithe lamuhla ngomvulo nxa bengalungisisanga, nxa isikolo singalungisisanga indaba yabo ye-school fees, amantwana babethe bayatshengisela. Ngakho-ke thina sathi sizabasupporta ekutshengiseleni kwabo. So kutsho ukuthi indaba le ifikile kwabemthetho, amapholisa asevuka egcwalisiwe e-University of Zimbabwe.
Bakhona yini ababotshiweyo ekutshengiseleni lokhu?
So ngikhuluma nje ekuseni, sibabone bekhona ekuseni, but kwasekubotshwa abangu-6 phakathi kwababotshiweyo kulo campus chairperson wethu weZinaso, okutshengisela ukuthi ubotshwe besazi ukuthi ungubani, njalo hlo wabotshwa labanye ade beseduze lapho. Sikhuluma nje basemashwingo Central, but sesithumele abo i-lawyer from ZHR ukuthi liyobakhangela ukuthi konke ku-right yini.
Ngikubona kuzanceda kumbe kunganceda yini ukutshengisela kwenu likwenzayo, njalo libona ukubotshwa kwabanye benu kuyikwethuselwa yini?
Lokhu ayisikho okuzasolva indaba ye-school fees, sokudula kwe-school fees, ngoba kutsho ukuthi sizaphinda futhi sidinge indlela yokuthi bagcine bezwisisa ukuthi indaba yethu ayisikho ukuthi silwa labo, indaba yethu ngeyokuthi sifuna i-school fees sehliswe. Ngakho-ke amapholisa angaqhubeka ebopha isikolo sona singalungisi i-school fees, kuzakwenza nathi siqhubekela sisenza sidinga amanye amacebo esingawabona ukuthi lawa yiwazenza baphendule. Ngakho-ke besifisa ukuthi ngabazwisisa masinyane ukuthi asili, but ama-students awasenelisi ukubhadala leyo mali abathi siyibhadala.
Umnumzana Bernard Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolishi iZinaso, exoxa ngocingo lwe-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukuvota kuqalisile namhlanje esigabeni seGeorgia kukhetho lwakwelemelika olwe-US midterm elections. Abantu balekweTunisia abakade betshengisela emgwaqweni yesigodlo salelo lizwe iTunis bagcine belwisana labezomvikela, kwalimala abambalwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zingene emgwaqweni zitshengisela zisola umbuso kamongameli Kais Saied abathi wahluthuna intambo zombuso ngomnyaka odluleyo. Uzulu wakobulawayo umanyane labanye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga e-Breast Cancer Month ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusasemasinya. Kuthi abelatshwa basile kulo mkhuhlane baveza ubunzima ababhekane lezigulane ngesikhathi ziselatshwa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labesifazana bakobulawayo abasila kumvukuzane yebele bakhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela okubhadalela ezinye indleko zokwelatshwa kwalomkhuhlane ngoba ingasafinyelelwa ngabaningi. Udokotela Mildred Mkandla owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uchasisa ngokuqakatheka kokuhlolwa kusasemasinya.
Ikhasinoma. Ikhasinoma yimvukuzane. Ngakhala zihlobo. Ngoba ngathi kimi umkhuhlane engangiwesaba kangaka yimi esengilawo. Kodwa waphangisa kabantu bakaNkulunkulu. kusiyaphela ilanga ngase ngise Nairobi Hospital. Kusiyacha ngolwesikungomvulo lapho. Kusiyachaya u11 ngolwesibili ngase ngihlinziwe isihlobo zami. Sengilindele ukuthi ngelatshwe. Ukwesaba konke lokhana kwasekuphelile kwasekufike kwadlula.
Uchaze ukuba okwamenza wasila masinya ukuthola ukwelatshwa masinya.
Isihlobo zami namhlanje is 29 years. So ngeminyaka engu 29 ngelatshwa imvukuzane yevele. Lokho zihlobo kutshengisela ukuthi imvukuzane yevele kumvukuzane nje eziningi. Nxa itholakale kusesemasinyane kungenzakala ukuthi bayelaphe. Isifiso sami bakithi bobaba lobomama yikuthi kasizikhangelenini. Asikhangelenini sizibamba bambe abantu bangahle abantu labasebeyizikhiwa kumbe sekuyini. Uzibamba bambe ungalizwa lelo qhubu hamba uye kodokotela uyabuza ukuthi kambe ngabe yimvukuzane kumbe kakusiyo mvukuzane.
Udokotela Thokozani Khuphe, enye yenkokheli yebandla ele-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ngomunye owasila kumvukuzane yebele.
Inhlanganiso ezinjengeThokozani Khuphe Cancer Foundation ezihamba ziguguzela abantu, zikhuthaza obaba labomama ukuthi bahambe bayehlolwa amabele ukwenzela ukuthi bengathola kulamaqhubu kumbe kulenye into abangayisisiyo, base bagijime bahambe bayehlolwa ezibhedlela kumbe kumadokotela abo ukwenzela ukuthi i-cancer ingabanjwa masinyane iyelatshwa abantu bayasila. I-breast cancer kayibi kubomama kuphela, iyabala kubobaba njalo.
Uqhubeke ethi umkhuhlane wemvukuzane awukhethi bulili uma uhlasela.
Sokuqakathekile ukuthi bonke omama labobaba bahambe bayehlolwa ukwenzela ukuthi kungatholakala kulolutho emabeleni abo, bahambe bayelatshwa phela. I-cancer ingatholakala masinyane zihlobo zami iyelapheka. Mina ngingomunye owabantu wabanjwa nge-breast cancer ngo-2011. Ngabanjwa i-breast cancer ngahamba ngayelatshwa. Khathesi sengileminyaka engu-11. Njengoba lingizwa nje ngikhuluma ngi-right okunye okumangalisayo.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo emzini wePhumula, unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukhathazekile ngokusilela kwemithi lemichina yokwelapha pha imvukuzane ezweni.
Kunzima kakhulu elizweni lethu ngoba yona imitshina yangkhona eyiyona efanele yelaphe breast cancer ayikho, njalo ekhona maybe kuyatholakala ukuthi maybe iZimbabwe yonke ingaka ibe sendaweni eyodwa. Indawo eyodwa yangkhona isandelwa ngabantu. Njengabantu abangomama siphatheka kabi ngoba kungumkhuhlane okhona, umkhuhlane osusiqedile singabomama owemvukuzane yebeleni.
Uqhubekele phambili ethi ilizwe liphakathi kokuhlela ibhajethi, ngakho kumele kube le mali ezabekwa eceleni eyokuthenga imitshina yokwelapha imvukuzane lamaphilisi izwe lonke.
But siyacela uhulumende ukuthi njengoba sisiya kubhajethi kube yizinto abazikhangelayo, imitshina ezancedisa ukuthi abantu abagula ngalo mkhuhlane, kungabe kungumkhuhlane we-breast cancer abe umkhuhlane kube yi-cancer yesibeletho, bathole usizo. Bangathola usizo abantu baphile. Kuyisicelo sethu lesi njengobukhokheli, njengabantu abakhokhela abantu.
Abasila kumvukuzane yebele lesibeletho bathi kuqakathekile ukuba isiqindi lesiqindi ezweni senelise ukutholiswa okokuhlola lokwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-Breast Cancer Awareness Month, ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH lempilo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe olusabalala elizweni ngemva kokutshaywa kwabebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uGaino Gumede Saidi, sitha sidibaneni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.